So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uza kwethula amazwi aphathelane lokutshalwa kwezimali emhlanganweni weWorld Economic Forum namuhla. Abanye besithi udlalisa isikhathi. Abantu belupane bathi balahlekelwe kakhulu ngokutshona kwenduna yabo uChief Mabikwa. Ele China lithi elemelika lidlala ngomlilo phezu kodaba lokuvikela ele Taiwan ngezikhali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi amayelana ngokuhuga abatshali bezimali eDavos kweleSwitzerland namuhla emhlanganweni weWorld Economic Forum. Umnangagwa usemhlanganweni lo lequla labaphathi ntambo abagoqela owezemali uMnumzana Mthuli Ncube obona ngezamankampani lenhlelo zokuthengiselana uNkosikazi Sekayinzenza kanye lobona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shava. Njengasemihlanganweni edluleyo uMnangagwa uzacela abakwamanye amazwe ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi kababone ephumelela ngoba kukunengi okuxotsha abatshali bezimali okumele kulungiswe. Sixoxele sikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change kobulawayo uMnumzana Sithanchirotsa.
EDavos engahamba sibili uMnangagwa kodwa into esikwaziyo ukuthi isithembiso zakhe vele gazilampumela. Njalo siyazi ukuthi ukuphenduka uzaphenduka engelalutho ezandleni engajimbanga ngoba ngumuntu othanda ukuthembisa into angasoze ayenze. Nxa esikhangele uzibonele ontelecha bakhe abamele babambe ilitshe mbeni bebambe idwala okungapheliyo. Phela lapho intengo yemali vele ihlalisiwa ngenxa yamanga. I-investment le abayitshoyo bonomnangagwa into vele eyabangani. Ukuthi nxa ehlangana labantu abavela phandle kwelizwe ngobhururu bakhe uMnangagwa sesileminyaka emine silokhu sikhangela ukuthi kumbeni kuzavuka into ebambekayo akula lutho vele esesike salubona olungasiza abantu belizwe. Njalo into esikhona yikuthi lapha ayekhona amazwe amaningi sekhala ukuthi lapha eZimbabwe kumele ube lenguquko emthethweni lo okuphathisa ama-elections ngoba kusokusobala ukuthi ukhetho lapha eZimbabwe alukho free and fair. Njalo iZEC yangkhona sokulabantu abaningi abakhonona ukuthi iZEC kayenelisi ukuthi iphathise ama-election ngendlela esuthisa wonke uZulu. So nxa sikhangela iDavos leyo hhayi vele siyakwazi ukuthi vele uzabuyelengisa izandla akula kujimba ozaba khona.
Ukuze abatshali bezimali baze eZimbabwe kuyini okumele kwenziwe ngohulumende?
Okokuqala uhulumende kumele ananze amalungelo oluntu. Isiphatho siqakathekile ngoba yiso esitshengisa abantu bemzini ukuthi kuyahlaleka lokusebenzeka ezweni. Okwesibili imali yelizwe kayimelanga ilulazwe ngendlela eyenza ukuthi osomabhizimusi balahlekelwe yinotho. Okwesithathu ukuntshontsha lobugebengu buyaphambanisa kwenza ukuthi uhulumende angathembakali.
UMnumzana Sithanchirotsa isikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga lezano PF umnumzana belief kaule
kona ngale uyabe siya ukuthiwa ikumarketa ilizwe uyabe sali market ilizwe lakhe ukuthi njoba eqhuba ivangeli lakhe lelithi Zimbabwe is open for business uyabe nitshengisa osomabhizimisi ukuthi Zimbabwe ivulekile abafuna ukubuya bezo investor kuleli lizwe bezosebenza kuleli lizwe bathole izimali bakhulise lelizwe lethu ubatshela ukuthi amasango avulekile ngokunjalo kumongameli ke uphezulu komsebenzi njobe khona ngale nje siyazi ukuthi ekuhambeni kwakhe konke kade ehamba ubehambe kushumayela ivangeli lakhe lokuthi Zimbabwe is open for business and for sure Zimbabwe is open for business so ngako ke labantu amazwe ayengadlelane lathi uyacela umongameli ukuthi abuye lawo azosebenza kuleli lizwe sisebenzeni sonkeni sivuselele umnotho welizwe yili ivangeli elikhutshwa ngumongameli ujayele ukuthi engaphuma enjalo ahambe ngemva kokonoko belandele abanye sikubonile lokhu kusenzakala ngezikhathi even ehambe wafika kokubo Russia ngale amazwe onke lanade wabhoda ukuthi njalo kwesokuphendula amaqula amanye ebuya sedinga ukuthi lawo azoinvesta khona phekhaya yiko okwenzakalayo engileqinisa ukuthi kade silakho kuzafanana uzabuya lakho enokunye akutholileyo ngokumaketha ilizwe lakhe.
Abanye babagawule bathi uMnangagwa uvame ukuya emhlanganweni enje azama ukuhugaba etshali bezimali njalo aphenduke elizweni esithi uphumelele kodwa kungabi lalutho oluphumayo kungabi labatshali bezimali abaza eZimbabwe.
Abantu abakhuluma lokho ngabantu abalenzondo nje kuphela kumbe yinto abantu beopposition abathi bona umongameli uhlale buye ephethe izandla elengisizandla ayisoqiniso le sikubonile khonokho onke lama investors amanye abuyile elizweni avela kumazwe athiyeneyo la abuya ngemva kokuthi umongameli esehambe wabhoda kwezinye emazweni nalawo wabanxusa ukuthi babuye bazo investor lapha ekhaya ngokunjalo ezikhathini eziningi ubuya ephethe ngeleqiniso lakathesi uzabuya ephethe njalo bazamlandela abanye ngemva kokuthi sekukhulumisane labo ukuthi hayi buyanini eZimbabweni lizoinvesta.
Umnumzana belief kaule ingowebandla lezano PF. Velupane bathi balahlekelwe kakhulu ngokutshona kwenduna yabo uChief Mabhikwa obhubhele engozini yemota ngesonto emgwaqweni weVictoria Falls. Ubesele minyaka yokuzalwa engamatshumi phose amathathu 29. Sixoxele sakhamuzi seLupane eJocholo umnumzana Mandla enkosi siwela.
Indaba enkulu isidilikile. Ubaba uChief Vusa Mabhikwa ngizamkhumbula ngezinto eziningi ikakhulu thina abantu abakhubazekileyo. Uhlale lamphansi ngelinye ilanga embuza ukuthi sibangaki esigaveni wanika umlando ukuthi ngiyenze i-database ngama-words sayenza efisa ukuthi ke asinike umhlabathi ukuthi sihlale sibe lemizi sibe izakhamizi kulabo abayenelisa. Ngikhuluma nje ngilomuzi ngemva kwejotshelo klinika engawuphiwa nguye encedisana lo sebhuku omkhulu engiduzane naye ubaba uFuyani lo baba osihlahla ubaba uJubane. Kuyinto enhle eyenziwe yinduna esikhotheme. Ngizwa ubuhlungu enhliziyweni yami. Kodwa kungasenani ngithanda ukuthi ngiyitsho kumthwakazi kuZulu kandaba ukuthi induna yethu ayikhothamanga ngoba izenzo zayo zizahlala zikhona. Sizahlala simkhumbula ayisimngedwa othole uncedo banengabi abantu abasizakele bengumuntu wabantu engumuntu ade lesizotha engumuntu ade elothando elesise nxa ukhuluma laye. Ye abaningi babembone engani ngumfana omncane ngeminyaka kodwa ke umdala ngoba isikhundla asithweleyo ngiyasisaba lokusiqamba. Hayibo lala kahle ndlangamandla asemandleni.
Uyacho siwela ukuthi ngokuzalwa uMabhikwa ube ngumfana osakhulayo kodwa ngemisebenzi ube ngumuntu ube induna yabantu induna eqotho iphe eminye imisebenzi yakhe ekufakazayo lokho ebimenza abe ngumuntu esingathi umachua lanxa nje bengosakhulayo.
Abantu jikelele makhaza bebengakhononi ngendlela kade senza ngayo, ebengumuntu nje okwade ukuthi nxa ukhuluma laye akhulume ngelizwi lokuzehlisa, ebengaziphakamisi. Hhayi, sangikhumbuli abantu bekhonona ukuthi induna iyaziphakamisa. Hhayi bo, ebengumuntu nje akade ezwisisa abantu. Ungambiza uhlale laye phansi, ebenanzelela ngesizotha esihle ukuthi ukhuluma labantu bakhe. Njalo ekuphatheni amacala, nxa kade kulolutho olungani liyamphica, ebekholwa ukuthi inyathi buzwa kwabaphambili. Bebekhona yade bemcebisa nxa ebone ngani kungangale kwangikhona, ebedinga abanye abantu ababe semaceleni ababonayo ukuthi bangamadoda alemqondo ekhaliphile. Yikho ngilokhu ngisithi hayi, ebe yinduna yabantu, ikakhulu ebantwini abaphila lobugoga, ngoba yibo abantu abakhangelelwa phansi lezintandane, ebelesandla sokubadingela ke uncedo. Kunje thina abantu abagogekile sile cooperative sizama ukuthi siyakhe ke isitolo lapho esizabe sizama ukuthengisa khona. Nguye kade ke esifakile engakhangelelile ukuthi uvela kuliphi ibandla, besithi sihlangana abezano triple C lo nguphuma kuye esigabeni sakhe, ebekhuluma ngomkhankaso wokumanyana owawuvele ufunwa ngomkhulu bakhe omzilikazi lenkosi yohlanga uLobhengule.
Umnumzana Mandle Nkosi Siwela isakhamuzi seJotsholo eLupane, njalo ungumbalisi. Kusenjalo kulabantu abane ababhubhele engozini yomgwaqo izolo kulandela ukunqikilana kwamabhasi ezubkho amabili duzane leChinoyi. Amapolisa athi kulimale njalo abantu abangamashumi phose ayisikhombisa 67. Umhlangano oqoqwe nguhulumende ngenjongo yokugqugquzela ukuthi eZimbabwe livunyelwe ukuthengisa impondo zendlovu ezibiza amamiliyoni emelika angamakhulu ayisithupha 600 million ungena kusuku lwesibili namuhla. Umhlangano lo uqale izolo njalo uqhutshelwa eWange National Park. Ungena iziphathamandla zenhlanganiso ezitshiyeneyo lezamazwe afana leChina leJapan. Inhlanganiso yeConvention on International Trade in Endangered Species ithi ukuthengiswa kwempondo lezi akumelanga kuvunyelwe ngoba kulakho ukwenza indlovu zizingelwe ngamandla ngokungekho emthethweni. Sixoxelo meli webhinga North edalele parlamente umnumzana Prince Dube Kuspanda.
Okwakuqala wathi ngikhulume njengomuntu ovela esigabeni esilendlovu ezinengi. Ngikhule emasimini sivikana sixotshana lendlovu mihlala ngemihla. Ukuthi indlovu ziyasiphambanisela ngenxa yokubana sezizinengi kakhulu kwedlula lezo kumele zibe khona kuma-national parks, especially ebantwini bakithi abemathebeleni North abagonjozelezelwe ngama-national park. Mbona ngani yinto enhle. Kodwa uDubo yikuthi thina esiyithe sihlutshwa sidutshwa zindlovu, nxa kuthiwa khona kazithengiswa impondo zazo siyabe singekho njalo kasikutshelwa. Nxa bezithengisile laba abazithengisayo asikwazi ukuthi lezi mali zakhona ziyanga. Kudala kwaye kwaba le campfire kuthiwa khona abantu bezinakakela inyamazana zabo. Ungaya kithi ngale bhinga silendawo kuthiwa abanyama mbibeso, okutsho ukuthi inyamazana ngezethu. Ukuba ngezethu ziba ngezethu nxa kuthiwa khona singazizinyeli singazibulali, kodwa nxa sisidla emasimini ethu azibi ngezethu. Ngoba okwenzakalayo ngazo lezo zinyamazana akakwaziwa ngomunye umuntu. Khathesi bahlangene efollows khona ngalo, ungazibuza ukuthi ngoba nabahlangene efollows uzamangala ukuthi ngabo bani. Abayibo abantu befollows abadlelwa amasimu lezilimo zabo zindlovu awusoze ubathole kulawo ma-meeting. Uyathola kulabantu abavela somewhere lapho kungelala nyamazana la ngempala nje ingekho.
Uhulumende uthi indlovu sezizinengi kakhulu eZimbabwe ngakho kumele zibulawe zithengiswe. Kodwa abenhlanganiso ye Convention on International Trade in Endangered Species vathi akumelanga zibulawe lezi nyamazana. Njengabantu abahlala lazo abaphila lazo indlovu khona ngapho lifuna zenziweni?
Indlovu inkomo ukuba ziningi sezizininga kakhulu. Ungahambela endaweni ezinjengabotsholotsho, uhambe endaweni ezinjengabolupane, ungene endaweni ezinjengabobubi lengxenye yomguza, uhambe wange folosi, edethi, ebhinga. Indawo zonke zinalizo zigcwele indlovu. Indlovu sezizininga ukuthi ziyethusela abantu ukuthi abantu bangagcina besesaba ukuthi behlale emakhaya abo. Inxa yokuningi bendlovu. But iproblem esilayo ukuthi khona abayibo abakhuluma ukuthi indlovu ziningi kakhulu ngazibulawe zithengiswe. Lalabo abakhuluma ngokuthi hayi zingabulawa zingathengiswa. Bonke kabakho lapho kuhlala khona indlovu lona leso. And thina abayibo abantu abahlezi lapho kule ndlovu zakhona akabasi involve kuma decisions abo. We are not there. Bazenzela bodwa. Bacabangela bodwa. Bekubala emabhukwini ukuthi hayi lokho yikho kufuze kwenzakale ngoba indlovu zisihlupha. So ukuthi zihlupha njani sibisibile kabakwazi. So engikubonayo mina ukuthi iscientists kanye lohulumende bonke nxa befuna ukuthola engakuthi solution phakathi na kweproblem leyo kabavumele ukuthi abantu abayibo aba affected ngalezo ndlovu nxa kusibala le mihlangano yobakhona babe yibo abayahamba befike bebatshele ama experiences abo ngendlovu. Hathi lokho abakwenzayo ukuthi bahamba bebuthana besuke emawetheleni besiye emawetheleni besuke endaweni ezingelala ndlovu lezingelala mvundla behambe behlangana emawetheleni bethi bazokhuluma ngendlovu bona bengakwazi ukuthi indlovu zihlupha njani. Ambona ukuthi kungaphumelela khonoko.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumeli weBinga North eParliamente njalo ngwebandla leTRIPC. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inyo Zimbabwe ithi umdlali weZimbabwe odlalela iqembu leSuperSport United kwele South Africa ukuda kwase Mahachi ulakho ukubotshelwa icala lokutshaya owayengumkakhe lokutshisa umntwanakhe. Inkundla inye ithi umsekeli kamphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro uze wakhululwa inkantolo izolo ngemali yesibambiso ibail ubotshelwe amacala enkohlakalo. Ikroniko ithi umsebenzi wokuvuselela umuzi we-Old Bulawayo wona owawuyisigodlo senkosi uLobhengula usuqalisile. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 livuka njani lonke nje abasakazi bethu abahleka ngake sibathandayo abasenzela esikufisayo abalandela izifiso zikazulu. Ngiyalibingelela lonke ekuseni enhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngikhona ehlelweni kazongasale phandle. Ngicela li audio idluliswe le ngakungenzeka. Ngizama ukucebisa abanye bami la kulabanye bethu esilabo la manje embone ngani kulokunye okungakuzwisiwe bayalahlekelwa kakhulu. Into engizama ukuthi ngiyitsho ukuthi asilwisi muntu ngomhlobo. Ibala esingani siyalicothi ngani balikhipha ngani siyacothi ngani bakhipha ibala lokuthi ishona indebele kabayekele wona lawo mabala ngoba ungananzeli eZimbabwe la kuliswana imhlobo emibili uphe ishona le ndebele. Sile mhlobo emine ngamavenda lamaxhoza lamatonga labo bonke amanambia kakulwa kuliswana ishona le ndebele. Sicela kufe ngayo ukuthi akuya ngami ngoba akusoze kutshintshe even yona le ndaba lokusikhuluma ngayo eGugground ivela isozitshintshe. Kasi voteleni Triple C ngemva kokuyivotela isikuhulumende bese sihambisa isikhalazo sethu ukuthi bantu sawonakalelwa ngezizathu ezinje 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 sesibona kumbiza yenza njani lobi ngiyehluleka ngoba layo yayingekho ayikwazi.
Asibingelele bakithi ku Studio 7. Ngiyabingelela basakazi be Studio 7. Mina engikhulumayo ngingumama weMakorokoro endaweni yaseFlamtree. Lami ngilesikhalazo bakithi ngobaba wethu lo, upresidenti wethu lo othukumeza kangaka. Sihlukumezekile eZimbabwe bakithi. Ngendlala asidli lutho kodwa isimanga ubaba wekhaya engathi ethiye abantwana belambile uma ngoyedlalela ezifo yena athatha iqula lakhe egada ifromathina esithi uyadinga uncedo abantu abatshala imali eZimbabwe bayitshalela bani eyitshalela yena ukuthi agade ifromathina njalo eZimbabwe ngapha khithi emathepheleleni kobulawayo akusela ivini ifemu ivini ini kukhona kwavalwa konke kwaya khonale eHarare. So lapha isikhalazo sethu siso seneso ukuthi sibulawa indlala. Okwesibili amateacher ahlupheka, amateacher kaholi lutho, amateacher agada ezofundisa abantu bethu izinto ezingekhoyo egada ele stress esiphuma endlini kiye abantu bakhe bengadlanga lutho eboleka imali yokugada ezofundisa abantu bethu elambile ele stress. Yini into uteacher zayifundisa umntana wakho elambile? Asibasola amateacher lawa ngoba abalanto abayidlayo.
Yee, sanibona ku Studio 7. Yazi nginenkinga la, ngithola inamba ze Studio 7 akaze eze WhatsApp group or eze WhatsApp call or eze WhatsApp what. I don't know, but ngiyafisa sometimes ukuba yingxenye yohlelo and angazi ukuthi ngikhonekthana kanjani ne Studio 7 because i-channel yangiyazi ukuthi itholakala kuphi. Angazi oro cause ngimuntu one-satellite dish ngise-Johannesburg okokusebenza ekhaya ngibuya eTholoto isiwo ngumdluli. So kukhona yini WhatsApp group ekhona mhlawumbeni or ma kukuthi udinga ukuphawula mhlawumbe ufaka nje individual enambeni ye-Studio 7 na?
Sanibonani bantu bakithi, injani ngezindawo. Siyezwa uma bethu umnankagwa yeswitzerland kodwa kwezimbabwe phela vele ngeqiniso umnankagwa laba badlala ngesikhathi sabo and uyibona bakwazi kamhlophe ukuthi vele akula muntu ongakwezo-investa lapha. Umuntu lengqondo eziphelileyo angeke abezo-investela izweni ifana nelezimbabwe. Buka nje manje ireithi ebhondi lakhona ikhuphuka everyday ibhondi yakhona likhuphuka zuku zonke. Akula ukuthi liyahlala loba 2 days uma uvuka uzokuthi ikhuphukile uye kwezana impela umnankagwa. Kodwa sisema ngothandiwe ukuthi akula uprezidenti afana lo mnankagwa ama-empty head umuntu oyaziwayo vethi ikhanda ligcwele amanzi umuntu ongalasizo ungcono ngoba udla kahle imali yabantwana bezimbabwe abahluphekayo yiwo ayijabulelayo kuyisho kambe sulokhu wazula wahlala emoyeni akaqalanga uhlala emoyeni lo muntu manje kudala ehlala emoyeni phezulu lelo langengeni kuntu wangupresidenti lo wahle waqala ukuhlala emoyeni wabuya lani elizweni kwatshintshani elizweni into eyatshintsha elizweni lakithiyini ngaphandle kokuthi umnotho usadalale lokutshona siyaphansi and lamanje akulatshintsho sitili kuloko gugudeka kusiba wesi.
Ngibingelele Studio 7 kini lonke basakazi abalaleli endawo yezindawo amagumimane wonke omhlaba. Bakithi indaba yakithi yaseZimbabwe ma singabanga imvumba sahlangana kuyohlala kunjani? Singaba le ngqondo ukuthi omunye lo munye uzaba le phathi akazivotela wini yedwa ayikho into engayenzeka akekho ongawina kuyahlala kunjani sikhale until sesife kanye lezi zizukulwane zethu. Kodwa-ke ma singahlangana sibe into eyi-1 singakwazi ukuthi sinqobe. Ngikusho lokho ngibheke ngo-1994 uma kuqala ukuvotwa lapha eMzantsi Afrika. Wonke la maphathi esiwabona namhla esekhona hhayi ngaphansi kwe-ANC abambisana avota akhipha amabhulu. Kodwa thina singaba lokudoselana ukuthi wena umhlobane asingeke siwini. Ngiyabonga kuleyo ndawo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0818. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kulamazwe angamachumi amabili asethumela izikhali kwele Ukraine ezizasetshenziswa ngamabutho akulelo lizwe ukulwisana lele Russia. Umsakazo munye uthi njalo uZulu odudulwe yimpi kwele Ethiopia uthi akalasifiso sokubuyela lapho abehlala khona ngoba imizi isitshabalele. Singene kudaba lweMelika. Ele China lithi iMelika kumele ichiyane lokudlala ngomlilo kulandela amazwi kaMongameli Joe Biden awokuthi ilizwe lakhe lizangenela ngezikhali livikele ele Taiwan alubana lithe lahlaselwa yiChina. Ele China lithi ele Taiwan yisihlenge salo. Kodwa iTaiwan ithi ilizwe elizimeleyo. Abezindaba abe-AFP babika ukubana isiphathamandla sogatsha lweChinese State Council kwele Taiwan sixwayise leMelika ukuthi litshiyane lokungenela endabeni zalo leTaiwan. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ukhuluma kwamongameli welizwe uBiden esithi iAmerika ingasebenzisa isikhali iChina ingangena eTaiwan ngodlame is a true promise. Sibona lapha ngoba ekuqaliseni kwempi eUkraine iAmerika ibidlala the outside approach ngoba besesaba ukuthi iRussia ingasebenzisa izikhali ze-nuclear ma iAmerika ingangenela. But sibone ukuthi iUkraine ibuye lolaka by itself basebeqalisa ukushaya iRussia in very critical areas.
Yona iChina singabona ingena ngodlame kwele Taiwan yini njengalokho okwenziwe yiRussia kwele Ukraine. Sicine sibona iMelika leChina njengama nuclear powers eselwisana njengoba ubaba uBiden ethembisa nje.
Ngibona mina iTaiwan is a different sort of animal ngoba they have capabilities military that Ukraine did not have. They have technology from America that has been arming Taiwan for over 2 decades at least. So konke abalakho America has. And ngibona mina uBiden ekhuluma lokhu ethembisa iTaiwan ukuthi kungayenzakala iliqiniso. Ukuthi amazwe la angashayana in Taiwan sokusetshenziswa i-nuclear weapon ngiyakubona ngoba kathesi sibona ekuthiwa yi-rattlesnake ukuthi okwanisa ukukhuluma oyethuselana uhamba kanjani. But ngibona mina i-United States ma umongameli welizwe esithi uzabe khona eTaiwan hhayi singakuthathi lula lokhu ngoba i-United States into zempi yikho abakujwayele lokhu and bangangena kusasa eTaiwan bencedisa against China.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Sixoxela ese-Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi amayelana ngokutshalwa kwezimali emhlanganweni we-World Economic Forum eSwitzerland namuhla. Abanye besithi udlalisa isikhathi sakhe. Abantu belupane bathi balahlekelwe kakhulu ngokutshona kwenduna yabo uChief Mabikwa. ele China lithi elemelika lidlala ngomlilo phezu kodaba lokuthi lizavikela ele Taiwan ngezikhali alubana lithela hlaselwa yiChina. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke njalo kwezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.